So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini.
Qathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresignile.
Ugatsha lwabesifazane olubandla le-MDC Alliance lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa akoBulawayo.
Ayi lokhyana sibusona kakhulu kakhulu njengabomama, lokhyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Lamhlanje silodaba lapho esilonda khona ingxabangqoza ekubandla le-MDC.
IZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. IZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ukhetho lolu lwenziwe izolo kwakhethwa uCouncillor Rich Mguni ukuthi abe nguye umeya. UDlamini owebandla leMDC Alliance wayesetheswa icala lokungathembeki, yena wahle wachiya umsebenzi. Icelele MDCT belifuna abuyiselwe emsebenzini, kodwa njengoba wayesekhalale umsebenzi lokhu bekungeke kwenzakale, yikho kwenziwe ukhetho. Sixoxe lo Councillor Ephias Mamume wedolobho leli ukuze sizwe ukuthi kuliqiniso na ukuthi benze ukhetho.
Kande kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha, because athi sihlale isikhathi eside kakhulu singelameya. Njoba umeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresignile. So uresigne ngoMarch, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresignile kutsho ukuthi lobu councillor kasongucouncillor futhi?
Hayi, ekuresigneni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresigna ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi uviselwa ukuba ngucouncillor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty isikhundla.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucouncillor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho leVictoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Udeputy nguye ozame ukukontesta i-election efuna ukuba ngumeya laye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mwale, obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikutshela aye ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhetha umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.
Lo ngumnumzana Ephias Mambume, ukansila wedolobho leVictoria Falls, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. lojalo besifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo solusole amapolisa abikwa ibhaxabule abesifazane ababili bathukwa ngobuhlobo babo. Embikweni olotshwe ngunkosikazi Helen Mpofu okugatsha lolu, leli bandla lithi amapholisa ephula isisekelo sombuso ngokutshaya omama laba ababili lokubathuka ngobundebele babo okukhumbuza abanye ngombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko uthi usola amapholisa ngokufuna ukwehlukanisa izakhamizi zakobulawayo ngobuhlobo. Sixoxe lelunga logatsha lolu unkosazana Tendai Masocha.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Udaba lolu abanye sebesithi lungani lilozobandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo, labo sisi bekhuluma esinye isihlobo. Wena ukubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapholisa?
Avele wona amapholisa esilawo kathesi sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu, abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Thina ngosikwazi ngakho newethu Christi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epholiseni. Mase ngiza kuthi ngitshaywa ngibaleke ngibone ipholisa ngilesabe ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe ngiqinise ukuthi kungabe kulobandlululo, kodwa okusala amapholisa okakathesi siyakwazi sonke ayalapha eZimbabwe ukuthi alesihluku ebantwini abamele bebagcine bebalondoloze.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khona lokhu, ikakhulu sikhangele okokuthi abantu baye besithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapholisa sebetshaywa, lina lithini ngalokhu?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizasisisa lathi, ngoba omama labana bebezihambela ukuyadinga ukuziphilisa bekungela lungelo ukuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingene endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesiba ngesiphezulu kakhulu njengabomama, size ubuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu Christ.
Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphuma ezindlini linalo lubona njani? Luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla. Uhulumende akunalutho, akunani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu uyabe ephuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalokhuyana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na, ngoba endlini akuhlaleki, abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekho yazamela ayilayinelilanga lonke.
Unkosazana Tendai Masocha, isiphathamandla sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibhanga lesizwe lizasungula imali entsha eyisisindo sama $10 le-$20. Ilunga lekomiti yaleli bhanga umnumzana Eddie Cross utshele leli phephandaba ukuthi uhulumende useqalile ukudinda imali osokusele nje imbiko ezamemezelwa ukuthi imali iyeza nini. Iphephandaba le-Herald lithi kulezi zalane zeZimbabwe eziyinkulungwane ezine 4,000 esezilobise ukuthi zifuna uncedo lokudla kwele-South Africa kulandela ukuvalwa kwalelo lizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Amagama la abebhaliswa kusigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa kumbe e-embassy. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithe izancedisa uhulumende ukunakekela abantu laba. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Mina kamalami ngumoyo wemawane. Laba bethanda ukukhuluma ngalowo makhuphe lo othe ngifukhotha abantu eMDLIS. Kati yena uvele uzamani, ngayefuxotha lokuzini. Kati anti yena oyakhe ngu-MDCT, njane MDC Alliance. So loko kumhlupha yena kuyini. Aluka kichamisa bengizakhipha wonke ama-members of parliament, lama-senators, ahlasale yedwa, sifuna ukuthi yena uzakuyafaka abantu kwezana, kuzanini yakhe nale. Ngoba lezo strategy sezanu vele siyasibona sobala vele ukuthi izani zami ukudiliza uChamisa manje kayisozibulawe ekaChamisa ngumuntu kuphela ongasikhiphe ebunzimeni hayikhona lo uMakhupha. Makhupha vele ngumthengisi lo ufuna sihloma kuzanu kuphela ngale. Ngiyabonga.
Ya studio salibonani studio 7 phansi kona le mazweni. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagwama village ward 9 Makholela Bulilima West Plumtree. Yee kunzima bafowethu, kunzima impela lo mkhuhlane, hayi usifikele ngenye indlela esingacabangelanga. Kodwa thina lapha ema reserve siyobulawa indlala ngoba silamali, imali zivaleleke South Africa, umalayitsha kabahambi. Uma kungaba lenye indlela ukuthi umalayitsha bakhululeke kube lama conditions ukuthi bekwazi ukusiza abazali ngoba lapha siyakweleda ezitolo, ezitolo bazagcina besikweleda singafaki imali begcina bengalamali yokustoka. Lo mkhuhlane lokunje ngapha hayi ngoba emakhaya vele i-distance sihlala sikhatshana lakhatshana sibi i-crowd kangako. So hayi kunzima kodwa sikazwa nje ukuthi abantu bayafundiswa or bayachekwa ngaphandle umuntu uma egule esibhedlela. Siyabonga Studio 7 ngubhanda moyo. Yes, liphephe lani lapho elikhona bafowethu.
Salibonani bantu bakithi linjani? Hayi thina siyancenga-ncenga. Hayi mina ngithi lokho okwenzakele kwabomakhuphe laboChamisa omunye vele ulabantu bakhe nganxa befuna nje ukuthi kuthona i-MDC asibo bantu ukuthi bangathatha abantu. Abantu babo ngaze ukuthi wena le ntshintshibizo abantu bazabuyela kubana bana ngoba bafuna umuntu abafuni bizo. Ningahlupheki kakhulu lina lonke le ngqondo liyakwazi likwenza likufunayo. Asibambeni lapho elibambe khona, obambe khona ungayekeli. Yekeli sukulandela ibizo, landela into ovele obuyifuna. Ngiyabonga Mageza.
Mina ngiyalibingelela bantu bomsakazo, silibonga ukusakaza kwenu. Ngithi uMakhuphe uyazisomela lokho okukhulumayo, uthengwe vele yizanu. Asingeni thina kuzanu, thina silandela uChamisa. Sithi phambili ngoChamisa, loba ngapi sithi phambili ngoChamisa. Lokho yena okubhekileyo ethi yena ngokaMorgan Tsvangirai ngokwakhe, lokho thina sikusebenzani lakho.
Ngiyalibingelela basakazi weStudio 7. Siyabonga umsebenzi omuhle lisinika wona, umsebenzi wesimsakazo weqiniso, ngoba kakule eZimbabwe umsakazo ongasinika iqiniso njengayeni njengaleli elingakhetha inhlangothi, elisinika inhlangothi zonke langapha langapha. Hayi mina ngithi umama uMakhuphe kazihlalele phansi ayekele lokhu akwenzayo ngoba i-MDC Alliance yavotelwa yithi, yavotelwa nguZulu weZimbabwe. So yena nxa esesenza njalo kusho ukuthi kasahloniphi ilungelo labantu. Abantu yibo abazikhethelayo, abazikhethela abantu bona labo ukuthi babamele ngendawo ngezindawo. So nxa sebesenza njalo sizamelwa ngubani? Sizamelwa ngobani? Nxa kuyikuthi uyisebenzisa izanu PF layivuma, izavulala umnotho welizwe ngendlela ephezulu njengoba vele vele ilizwe lifile linje. Nxa sokuliwa kula ngisho ilizwe lingancedisa, baza kuma labo bethi labo uChamisa bengaphuma bephume bona labo abantu bonke bahle baphume ephalamende, izani izasebenza lobani? Kanti akonta kusebedemokrasi lapho eZimbabwe. Abasiyekele lokhu abakwenzayo, uMakhuphe kayekele. Akula umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Kuyafana lo muzi, akula muzi ongabuswa umuntu ongumama. Umuzi ongabuswa umuntu ongumama ngumuzi ongalababa ekhaya. Siyabonga, ngiyabonga basakazi okhulumayo nguThulani osuka ekhaya enkayi ngomsebenzi ngisebuthwana yabo.
Yabekelela abasakazi abahle abaka Studio 7 kanye konke nabalaleli baka Studio 7. Nango kwami ngithanda engifisa ukudlulisa ebantwini bakithi. Engithanda ukudlulisa ebantwini bakithi, bantu bakithi asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asithobeleni umthetho uma kwathiwa ahlaleleni phansi, ahlaleleni phansi. Siyekele nini uba sihlophethe sisola sisithi khona amasosha lamapholisa ahlukumeza abantu ayenza njani. Ngicabanga ukuthi ipholisa likaze lithole umntwana omncane nathi utshwala. Ipholisa likaze lithole kumbe umntwana omncane ehamba esitaradeni kumbe senza into engafanelanga yenziwe. So mina into amapholisa lamasosha kalitshaye kakhulu nabantu elingamahlonga endlela nelingalaleliyo. I-government yami misa lokhu ngoba isenzela thina, ayenzeli omunye umuntu, isenzela thina. Uzatshona utshotsha elanga lokhu siyalelalelalelale uhambe uyephathela abantwana umkhuhlane ndena abantwana befe phakathi komuzi wakho kanye konke la ufe ngokuphonga ukutshona utshotsha usiyabotshwa unathi utshwala usiyabotshwa usenza njani izinto ezingaqedakaliyo. Mina vele ukuthi bebotshwe ngubona ngathi akufanelanga batshaye nje uma bengatshanje abantu izile liyi-1 bonke abantu bazaziqoqa ngoba vele iningi lethu sengabona sikwazi ukusitshelwa ngomlomo sizwe sifuna ukuzwa ngenduku. So soja induku kayikhale, soja lepholisi induku kayikhale phezu kwendoda kumbe umfazi libambe umthetho kona lizahlonipha.
Bathi bawaxotshisa amalunga e-MDC Alliance, hayi badlala nje ngoba isitimela ngapha kuchamisa ngapha siyahamba ebantwini. Abantu nje babalinsuku ukuthi kufike lesi sikhathi sika-2023 bayenza ababevele bekwenzile ngo-2018. So hayi laba nje badlalisa isikhathi sabo nje ukudlala isikhathi nje bakwenza lokhu. Babankomo, hayi siyazizwa izindaba, siyabonga njalo ukuthi liyasivumela lathi sithi sikhatshana lina liphetsheya kwezilwandle lisivumele ukuthi ngomsakazo sikwanise ukukhuluma lani, sikhulume lathi esikubonayo ngendaba lezi phumayo lapho esizizwa ngasuku sonke. Hhayi mina nje angifuni ukukhuluma ngomumo okhona, umumo okhona wonke umuntu waseZimbabwe uyawubona umumo obuhlungu kangaka. Siyazi sonke ukuthi umumo lo wenziwa yini ukuthi uzube nje. Kodwa-ke bengifuna ukuthi ngiye kulawana amadoda amabili lo mama uMakhuphe kwe-MDCT ngale ukuthi lokhu abangakwenza bathi kumbe bayaxotshisa amalunga.
Hey mani, njani basakazi abahle e-Studio 7. Lo okhulumayo uqathanisa ngokombila othosa endaweni yase-76 emathebeleni South. Ungiphatha nje kabi ukuthi engicabanga ngikhuluma njalo ngise-South Africa. Ungiphatha nje kabi kakhulu ukuthi izwe lakithi khona la eZimbabwe libhekane ne-corona. Kodwa kusuka kungithikamezela ukuthi lapho-ke usimuntu kube khona ukuhlangana kwabantu ngokuthi baze nemibono eyiyonayona engazama ukuthi lesi sifo singathi ukwanda kakhulu. So lo kwindaba zepolitiki nje nazo ngicabanga kube kuthiwa i-lockdown impela kuqale kulokhu e-down zona into zepolitiki kancane ime kancane nje politiki kubhekwane naleyo nto le esibhekane nayo i-corona le virus le ithi ma seyiphelile hhayi bese uyaqala umdlalo uqhubeke impela nje. Kodwa-ke manje uyahlanganiswa ene ukudonselana kwabantu kwezepolitiki amanye amazwe noma abanye abantu uma bezama bakwamanye amazwe zama ukuthi baxhase uma ningahlangene yazi nokuthi anixhaseki kahle ngoba nikho entweni eyodwa. Ngiyabonga msazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukuxabana okukubandla le-MDC kuveza sobala ukuba ibandla leli kumele lilandele isekelo sombuso walo ukuze lenqabele ukusiwa emthethwandaba. Lisipha ithuba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lenze umathanda. Intatheli zindaba e-Studio 7 nomlondolozi Ndlovu ubhodabhode eHarare exoxisana lengcwethi kwezombusazwe kunye lozulu mathupha.
Lokhu kuza ngemva ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidalela phezulu le-Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa kalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusolwa licele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancindisa kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba ukhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngomongameli umnumzana Tswangirai azakhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri yena evele lomsekeli wakhe ukhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Ukuthe ngokubhubha kukaTswangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kulokhuphe obikwa wayengangena emhlanganweni loTswangirai esola ukubunjwa komanyano we-MDC Alliance lamanye amabandla angamashumi amabili. Ukhuphe uMdzuri lowake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi othiwa wayelobudlelwane obuqatha lomuye uTswangirai labanye bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba zengatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura noKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedale le-Congress nyakenye yikho besiya kukhuphe lapho ababikwa befuna ukuncintisa isikhundla sobukhokheli. Icele likaChamisa lona lithi lenza umhlangano walo we-Congress owawukhokhelwa ngukomishi lanquma ukuxotsha ukhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbe lakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezigcubwe ngezombusazwe zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuchiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yesizwe elandiza ngalokhu.
Esizayo kufanele nxa kweze politiki ulandele ngeconstitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isizalo seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Ziruthwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso kumbe ngithi iconstitution eyethu esayibhalayo njengebandla ukuthi nxa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandelwe lelo phuku eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa webandla leZAP uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokhu okwenzakala kubandla le-MDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elomkhuba ofana lowe-ZANU-PF esithi ibandla le-MDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla le-ZANU-PF.
Namhlanje sihlutshwa i-ZANU-PF engalandeli isekelo sombuso. So lanxa sithi siyadinga i-alternative kufanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso especially selizwe.
Unobhala webandla elikumanyano wamabandla awe-Political Actors Dialogue Poland ele-United African National Congress UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha lingakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizawuqhubeka phambili sisilwela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. loko ke akusoze kwamiswa ke ngamadali akuleli ke a captured
kodwa omunye wabatsha osekela ibandla le ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandela lokho esithi iZANU-PF kayilani lokulwisana okukubandla le MDC
iZANU-PF yayingekho iMDC ibumba iconstitution yayo iZANU-PF yayingekho iMDC iqala ukuxabana iZANU-PF yayingekho uMorgan Tsvangirai efaka abasekela ababili abatsha ukuthi bemsekele ebe labasekela abathathu ngemva kokubana etholakale ukuthi selomkhuhlane wemvukuzane iZANU-PF yayingekho engqondweni yakhe uTsvangirai ekwenza lokho yayiyinto yakhe so khatheso sokusenzakala enkundleni zomthetho iZANU-PF ayikho futhi
ngeviki edluleyo icele MDC elikhokhelwa ngumakhupe elithiwa yiMDCT lisuse abameli bedalele eParliament abane abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yiMDC Alliance amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende unkosikazi Thabita Khumalo unkosikazi Lillian Timvoice lomnumzana Prosper Mtseyami lokho kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedayele eParliamente azaphuma wonke edayele eParliamente nxa icele likamakhupe lingaqhubeka lisenze nje ezinye ingcinethi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungulwe elakhe ibandla ahlube ijazeli iMDC ngoba selimadabu dabu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Zahara featuring Georgie ingoma etiyona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele indaba ebesilazo
sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls ulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ugatsha lwabesifazane lwebandla leMDC Alliance kobulawayo lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa kulelo dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.